sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokhu elikophela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 ile nkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252.
Sinasikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulomkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube lamanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beye esikolo?
Ababalisi lokhu bekhalala umsebenzi ngesikhathi amanzi esilela okumangalisayo ezikolo ezivulwe ngomvulo.
Lokho okwenzekileyo namhlanje kwenzakele. Kodwa hayi, laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo, hayi.
Ukufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT lele-MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC Alliance edalele iphalamende alitshumi.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike.
Uhulumende uzefuna ukuqatsha odokotela abazangena kubutho. Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ukutaza abadabuka eMalawi abahlala eZimbabwe ukuba balandele imithetho yaleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Idolobho leHarare lokhu likokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252, lilandelwa yibulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye, 1,447. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyangalombili, 7,838, asebefunyanwe bele igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, kwasila abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha, 6,303, labulala abedlula amakhulu amabili, 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi, 1,481,225, labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amathathu lanhlanu, 36,143. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebeyizigidi ezingamajumi edlula amathathu, 34,000,000 ababanjwe belalo igciwane le-COVID-19, labulala izigidi, 1,015,049. Ibandla le-MDCT elikokhelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe namhla lixotshise amanye njalo amalunga e-MDC Alliance edalele iPhalamende alitshumi. Lokhu kutsho ukuthi abebandla likaMnumzana Nelson Chamisa asebexotshiswe kuleli dale ngumagubhe kanye lamakansila sebesedlula amajumi amathathu. Usomlomo wePhalamende wazise ukuthi abaxotshiweyo namhla babalisa omunye wabasekeli bakaChamisa njalo engummeli weManicaland uNkosikazi Lynnet Karen Kore, umeli weBinga North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weMufakose uSusan Matsunga lo-Etheridge Kureva owe Epworth, abanye njalo nguCaston Mateu weMarondera, uWellington Chikomo weGenora, uEric Murayi owe Highfield East, uUnganayi Darusenga weSt Mary's, uDocus Sibanda owakobulawayo loConcilia Chinanzwabana wesigaba seMashonaland West. Ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance lokhu kuza ngesikhathi i-MDCT ihluthunelwe isigodlo se-Harvest House ngabasakhulayo be-MDC abathi uMagubhe noChamisa kumele bakhumisane umloda. Sixoxe lomunye wabaxotshwe lamhla, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda owayebhinga North.
Kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi kusasa lilanga lami lokuzalwa, lilanga eliqakathekileyo empilweni yami. Lokho okwenzekileyo namhlanje kwenzakele. kodwa hayi laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo. Hayi, besivele sikulindile sokuyikulwa okutsha, indlela izano phefelwa ngayo kutsha ngokuthumela abanye abagqoke izembatho ze-MDC ukuthi khona hambani ke liyebulala umhlangano ukwenzela ukuthi izano PF isale kuhle iyodwa. So ke lokhu mina akumangalisanga, sikwaze last week ukuthi khona yikho abafuna ukuthi bekwenze. So ke bona nxa cabangela ukuthi khona sizathengisa imoya yethu ukuze lathi sijoyinane labo kuzano, hayi lokho akusoze kwenzakale. Ngeke ngakhulumisana nomakhuphe nge-weekend edlulileyo, ngamtshela ke ukuthi mina nxa kuyikuthi efuna ukuthi ngikhethe phakathina kokususwa ephaliyamende kanye lokuthi ngijoyine ibandla lakhe, ngimtshelile ngathi hayi ezanwini angiyi, kungangcono ke ahle engixotshe. So bemvele ngikwazi ukuthi ngizaxotshwa mhlawumbe kade ngingakwazi ukuthi laba abazaxotshwa labo ngabanye bami.
Abasekeli benu nxa sikhuluma labo lapha bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kubandla. Kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Engingakutsho kubasekeli bethu ukuthi i-struggle ese-democratization esisiqale ngo-2000 asikafiki emaphethelweni, asikafiki ekugcineni. I-struggle silokhu sisaya phambili ngoba into eyiyo esiyilwelayo, silwela ukuthi khona sibuswe kuhle.
Umnumzana Phezu Dubeko Sibanda ngowebhinga North bexupha ecingweni loNtuka Belinkomo we-Studio 7. Lanxa abe-MDC Alliance besithi i-MDCT isebenza lebandla lezano PF ukudiliza ibandla labo, amabandla omabili ayalulandula lokhu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende ubikwa eqoqa uhlelo lokuqhatsha odokotela ngaphansi kogatsha lwezomvikela ule-Defence Forces Service Commission, osukuswelwe ngabanye abathi indlela yokubanqabela ukuthi betshengisele nxa befuna. Incwadi ebikwa ilotshwe lugatsha lwezempilakahle evela kwele Health Service Board ibika isithi odokotela abedlula amakhulu amabili abafundela umsebenzi sebelindele ukubhala imihloliso andubana bengeniswe emsebenzini kulelo hlelo. Izisebenzi zikahulumende ezibalisa odokotela, abongi, ababalisi labanye bahlezi bekhalala umsebenzi befuna ungezelelwa iholo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoqele umnumzana Dumisane Nkomo ingcwedi yecubungula ezombusazwe.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike. So indlela yokubethusela yokubatshengisela ukubana nxa bereporta ku-Ministry of Defence babe bengancenga phela laphana. Amboni ukuthi kule chinga lokubana ezempilakahle zibe ngcono, kodwa nje ikwethuselana nje okutshengisela ukubana sesiphakathi kombuso wamabutho. Angiboni lokho ukuthi kuzaguqula sibili isimo sempilakahle, ngoba okuqakathekileyo yikubona ukubana omongikazi labodokotela bathola izimali ezilungileyo lezempilakahle, i-equipment yonke le nemithi yonke ikhona. Kodwa lokhu akutshengiseli ukubana kulesifiso ukubana uhulumende aguqule ezempilakahle zibe ngcono. So lokhu sibili mbona kulinyathelo elitshengisela ukubana ngumbuso webutho, awujonganga ukubana impilakahle ngobezempilakahle zibe lengqubela phambili izinto zengqondo.
Selokho wathatha isikhundla sokuba ngiphathe intambo yezempila kahle umnumzana Chiwenga, kungaba lenguquko yini kulolu gatsha? Njalo singathi kukhona yini asekwenzile?
Okwakhathesi akukabi lenguquko, asikaboni lutho soluguqukile. Isimo ezibhedlela lokhu kungani izinto zilimbi kakhulu, so akula lutho soluguqukile. Bona kwaguquka phela ukubana ngubani osongu-minister, kodwa isimo ku-ground lokhu esingakaguquki.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mdlanga kwe-Studio 7 ekoBulawayo. Ulaftop namhla kuhlelo asidluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomumo oselizweni, ikakhulu kathesi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaziwa ngodlakela lobandlululo abaziwa ngokuthi yi-Proud Boys bathakazelela okwethulwe ngumongameli Donald Trump kungqongqompikiswano ayenziwe ngolwesibili lomnumzana Joe Biden, lapho athe kumele bamelele ukubona ukuthi kwenzakalani kukhetho lwemelika. Omunye wabo umnumzana Enrique Tarrio wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obe-Twitter esithi bathakazelela ukuthi uTrump ukhulume ngabo kungqongqompikiswano ayenzelwe Biden. Abantu laba baziwa ngobudlwangudlwangu lobandlululo njengabanye babo abalobandlululo obumangalisayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhubekela phambili ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Wayengumongameli weLesira Leone umnumzana Ernest Bai Koroma ukhangelelwe ukuthi uzatholiswa yi-commission ebona ngezobusela kulandela ukunakanelwa kwakhe ukuthi watshontsha imali eningi ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Uhulumende kamongameli Julius Maada Bio uthi umnotho weSierra Leone waphose wabhidlika ngenxa kaKoroma labanye bakhe. UKoroma labanye bakhe ababeyiziphathamandla zenhlangothi zikahulumente ezithiyeneyo kabasavunyelwa ukuya kwamanye amazwe. Umthetho omutsha esabelweni seKaduna othi kumele abesilisa abadlwengula abantwana abaleminyaka elithumi lane 14 baqhunywe amaphambili usekelwa ngabanye abantu, kube labanye njalo abathi kawusoze uncede ngenxa yokuthi abantu abanye bazaqhubekela bekwenza lokhu. Kula bantwana abaningi kakhulu abadlwengulwa ngabesilisa esabelweni lezi kwele Nigeria. Ukufuthela ngaphakathi kwebandla le-MDCT lele MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC edala lepalamende alithumi nguNkosazana Thokozani Khuphe. Le yinto ecunule umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa labanye bakhe. Amalunga ebandla likaJamisa asexotshiswe edala lepalamende lakumakansila asesezidlula amajumi amathathu. Abe-MDC Alliance bathi uMakhuphe labanye bakhe basetshenziswa yiZANU-PF ukudiliza ibandla labo, kodwa yena uMakhuphe uyakulandula lokhu esithi kulandela isinqumo senkantolo esokuthi nguye umholi webandla hathi uJamisa. Sixhume isiphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringi onguye osungula lingxoxo.
Into emangalisayo okwakhethi sake sakhuluma ngendaba leyi yikuthi okay, bathi ama-youth ayahamba ayashuthuna i-harvest house athi kumele abantu bonke that abalenkinga babuye bazohlala phansi. Sabona uDouglas Monzore gijima ema-court esithi kwasoku-occupye ngabantu abangayisiyo. I-court yayisetha i-judgment aside yathi abafana laba bahamba courting to andi ubhuti wami uMoyo ohlala ekhuluma nge-constitutionalism. So sebethe asibuyele ku-2014 siqalise kutsha, but sesimangala ukuthi one man on i-MDCT angikwazi ukuthi uDr Khuphe is involved ngoku-recall ama-MPs lawa. So ngiqala ngalokho.
Umnumzana Moyo ngize kuwe, abantu bayakhala lapha bathi selibulele i-MDC njalo abanye bayalisola bathi kathi lizaqhubeka lixotshisa amalunga e-MDC Alliance njani lina lingavotelwanga kukhetho?
Hayi, leyo sibona le donki esesayichaya, sayichaya yaze yahwa, kusasizwe lokho esayidonki efile. Umthetho yithi abantu esiwubambileyo ngoba yonke into esiyenzayo ikhokhelwa yiwumthetho kusukela ngesikhathi sethu singakayi even ku-Supreme Court ruling. Thina sodwa njenge-MDC sama sathi no asambeni nge-constitution yethu, i-constitution yethu clear. And then umthetho lawo weza wavumelana kathi ukuthi hhayi ngempela i-constitution i-clear ukuthi kumele kwenzakaleni ma kushona u-president. So ma sesikwenzile konke lokho, i-constitution yethu njalo futhi i-clear ukuthi umuntu ongena e-parliament ngebizo lomhlangano wethu manje sithi yena akasekho lathi emhlanganweni wethu sile mvumo yokumrecola. And yikho esikwenzayo, ayikho enye into esingayenza ngoba umthetho wethu utsho njalo, i-constitution yethu itsho njalo. Uchamisa ngokwakhe akafuni ukuza acace ukuthi hayi lami ngiyamukela i-Supreme Court judgment, ngiyavuma ukuthi mina isikhundla sami ngo-2014 ngangingusecretary we-policy and research.
Mnumzana Moringai, ngiphenduke kuwe. Yebo, bakhona kunxa zombili abathi hayi akungakhulunyiswana akuchitheke isitshebo, kodwa bakhona njalo kunhlangothi zombili njalo abathi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane. Lina limi ngaphi khonapho?
Into ezingayitsho Mnumzana Nkomo ikuthi abantu abakhala besithi i-constitution sibona bona begijima besiye emakhotha, amakhotha abatshele enye into kodwa bona bayenze enye into. Bathi bona bahamba nge-constitution ye-party. I-constitution ye-party singayicasisa kakhulu. Sibona abantu laba sebeyenza intanda iphikiswa ngoba ukurecall-a kwama-MPs, if we go ku-constitution ye-Zimbabwe, laphana salitshela ukuthi section 157 ikhasisa isithi yona any person who is recalled should come from the same party. I-MDCT yayenza izinto ababezifuna ukuziyenza and they became a different entity, number one. Number two, umfowethu uMoyo knows deep down in his heart lokhu abakhulumayo kwe-constitution ukuthi badliwa kuma-elections. They don't even have any representation except lokho abanikwa khona izandla. So kathesi thina sesithi okay, ma ukuthi amabandla lawa abuye together sibambane sihambe forward. Lokho kokukhuluma kokuthi uPresident Chamisa wayengu-policy secretary and all this other stuff iphambili. Ama youth, they've come back and said 2014 structures come in, asibuyeni sihlale phansi khulumisane sibonisane the way forward.
Mnumzana Moyo, uthi wena akula lutho elingalukhuluma lo Chamisa, umehlise from umkhokheli we-MDC Alliance wamfaka ku-secretary we-research ibandla lisabambene. Kodwa awubona ukuthi ngokwenza njalo liyaphazama njenge-MDC thi ngoba uChamisa alisoze limthathe kancane kanjalo ngoba ngumuntu owathola amavotes angu more than 2 million.
Okokuqala, i-MDC Alliance akusiyo party and into leyo even namanje they find it very difficult ukuthi baku-accepte khona lokho. I-MDC Alliance was a pact eyasisivumelwano esenziwa ngamabandla angu-7. Kulawo mabandla avunyelwano ukuthi i-MDC as majority party yiyona ezoba ngu-president we-alliance. So awungeke kube ngu-president we-alliance ongasiwe president we-MDC. Kuzobala kuthiye kuyachatha. But bona bachoose ukuthi bazame ukukuseparata ngoba of illegality abayenzayo siwa ku-2018 after sebethathe uhlangano ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT eMelika, bexoxa endawonye lo mnumzana Tim Muringi we-MDC Alliance laye uhlala kule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ufike eZimbabwe izolo uhambo lwakhe lokuthekelela amazwe engezansi yezwekazi le-Afrika. Lokhu wathathayo intambo zombuso ngemva kokunqoba kukhetho oluphindwe ngoNhlangula elizweni lelo. Izolo uthe efika wamukelwa ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa emagcekeni endizamtshina eHarare. Bahle balubhekisa esigodlweni se-State House emhlanganweni owaliswe ukuba kungene intatheli zindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leyo bekuyingoma yelizwe lawele Malawi ebehlatshelwa ngokukhokhelwa ngabemfakosi CCAP kwaya emkhosini owenzelwe esigodlweni sommeli weMalawi eZimbabwe, lapho umongameli Chakwera osekwethekeleleni kuleli ahlangane ekhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe. Embikweni wakhe awethulele lezi zizalwane ngolimi lwesijewa uqongqosele ukulondoloza lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Kwaba yini eliqala ukuxokozela elizweni labanikazi lisephula umthetho? Abanye bacabanga ukuthi nxa sikhuluma ngokuhlonipha umthetho sikhuluma ngento nje. Ihlangothi lazo ezibandoloza lokho kumele kube nezizimeleyo njalo zivunyelwe ukuqhuba umsebenzi wazo ngokufanele, munye ngamunye edlala isandla lakhe ngokuphelele.
Lanxa engathandanga ukugxila kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu, umane wagudla iguma kikho lapho athe ukuba ngabantu abalondoloza imithetho kungasikho kuba yizithutha.
Uyabona ukuba lapha lalaphiya konakeli ngoba thina esiyabe siseduze siyabe singakubona. Esikhathini kudinga lina eliyabe likude le elanelisa ukubona likhatshana le selinanzelela ukuthi sekulomonakalo. Lisitshele lingesabi njalo lingabi namahloni. Akusinto yokuthi mina ngabe yimi vele bengingasoze imithetho ndiwupresident, akunjalo. Thina sifuna ukuzwa ukubona labo abangazange basivothele ukuthi bayelethe imibono yabo isize abanye, ngoba wonke umuntu ufuna ukubona na ukuhle kwenzakala okusiza ilizwe lethu.
Esinye isizalwane seMalawi esizalelwe kuleli njalo sihlala kuleli, umnumzana Isaac Milanzi uthi uvumelana lalokho okuchiwo nguChakwera.
Hayi, lokho okukhulunywa ngumongameli lo osanda kungena weMalawi kuyasijabulisa kakhulu thina abalapha eZimbabwe. Sesikwazi ukuthi umongameli ule njongo lokuthi abantu babe lembono yabo izwakale, belandela le kuthiwa yi-rule of law. Akutho ukuba bayizithutha ngokwabo, kodwa hayi, kuqakathekile ukuthi imbono yabo labo ibonakale, loba bekhashana kumbe votile kumbe asivotanga.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abekade bebuthene edilini lesidlo sakusihlwa asenzele isethekeli sakhe uChakwera izolo ntambama ukuba uhulumende wakhe engasoke agoqa izandla nje ebukele abaphikisana lombuso wakhe besenza santando.
Labo abakhetha ukuxokoze badala amacala mahlayana bejojozela ukungahlaliseki, baqamba amanga ngenjongo yokugenqula uhulumende owakhethwa ngokusemthethweni.
UChakwera uthethele lithuba ukwazisa izizalwane zeMalawi ezikuleli ukuba uhulumende wakhe sewalungisa umthetho ovumela ukuba abalelo lizwe abakwamanye amazwe banelise ukuba yizizalwane zamazwe omabili la kungelankinga i-dual citizenship. Kuthi lapho bekhethe ukuba babe yizizalwane zelilodwa lakhona kube lula kibo ukukwenza lokho. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo yena uyalincoma inyathelo elithethwe nguhulumende weMalawi ukuphuma lomthetho ovumela izizalwane zalelo lizwe ukukhetha ukuba le-dual citizenship.
Ongibona kuyinto okumele ukuthi nga lathi siyayikhangelisisa. Labantu laba ngani abantu sebezavunyela ukuvota bekhona phezimbabwe ukuvota bese-South Africa. Umthetho ngathi la ukuthi kuyavuma ukuthi si-adopt into efana nayo.
Ngemva kokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe ezikuleli, uChakwera uye emathuneni amaqhawe lamaqhawekazi e-National Heroes Acre lapho abekhangelelwe ukuyabeka khona amaluba anduba aphindele emuva ngemva kohambo lwakhe lwensuku ezimbili kuleli. Bekulamaqembu ambalwa aphatheke kwezokulibazisa uZulu ngemigido etshiyeneyo etholakala kwele Malawi egoqela owechiwoda lechimtali besenza lokho bengaphansi kwenhlanganiso yezizalwane zaseMalawi ezikuleli yeMalawi Nationals in Zimbabwe. Imele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaqeqetshi bomdlalo wenguqu esigabeni saphezulu esePremier Soccer League bathe balinde ngamehlo abomvu ukuba asukelane amaqembu adlala esigabeni lesi. Into selizindaba yethu yezezimidlalo uJoseph Njanji usibhala ludaba ngokugcweleyo.
Ukuphenduka kwemidlalo yenguqukele eZimbabwe kuyindaba esegudwini kulezi nsuku ngemva kokuphuma kwemibiko ethi uhulumende uthe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA kayitsho ukuba kungahlelwa njani ukuba kudlalwe ngendlela evikelekileyo njengoba kulo mkhuhlane we-COVID-19. Umqeqeshi weqembu le-Rentals uKhumbirayo Mothiwe kuZiva uthi kufanele ukuba imidlalo iqale ngoba bebaningi abantu abaphila ngomdlalo wenguqu.
Zakabashwa zelu Paulo. Asizwakanaka Jose kuti mitambo.
Yebo kambe sibanjwe entanyeni kodwa kungaba kuhle ukuba imidlalo yenguqu iphenduke ngoba yilapho abaningi abathola khona ukuziphilisa. Sekusele kithi abaqeqeshi bamaqembu ukuba silungise amaqembu azancintisa anqobe ngesikhathi esinzima esingaki. Lokhu akusoze kube lula ngoba isikhathi samalungiselelo sincane kodwa kuzomele sisebenze ngokukhona.
Umqeqeshi weqembu le-Triangle Teorai Mangwiro uthi yena isifiso sakhenye sokuba imidlalo ingaqala iqembu lakhe liqhube ngcono kulanyakenye.
Itarisiro yedu ukuthi mitambo ikadzoka mwaka unoti.
Sikhangelele ukuthi imidlalo ingaqala sidlale ngcono kulanyakenye lapho esiphuthe sendaweni yesikhombisa. Siphatheke njalo kumncintisane we-CAF Confederation Cup. Kungaba kuhle lonyaka nxa singaphutha imidlalo yeligi sisendaweni eziphezulu kwengalane kumbe kube yithi esiphakamisa isicoco yikho esikukhangelele lonyaka.
Abalandeli bomdlalo wenguqu besebethabe babamanzi ngemva kokuba kube lombiko obuthunyelwe nge-WhatsApp kusithi uhulumende usethethe isinqumo sokuba ezemidlalo ziphenduke kodwa kungabi labantu abedlula amashumi amahlanu ezinkundleni. Inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission i-SRC ize yachazela abantu ukuba lo mbiko ngokutsho nguhulumende waseBotswana okutsho ukuba kwele Zimbabwe ezenguqu zaqala mhla uhulumende ngasuthiseka ngenhlelo azaziphiwa inhlanganiso yeZifa. Imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe imiswe ngenyanga kambimbitho ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
We are
good enough. Come on, you can't help me.
Ngabagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje sike sikhangele ebezikhokhela. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu abatholakale beleCOVID-19 lile nkulungwane ezidlula ezintathu 3252. Ababalisi lokhu bekalala umsebenzi ngesikhathi sokuvalwa ezinye izikolo ngenxa yokusilela kwamanzi lokunye ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwela Malawi kutaza abadabuka kulelo lizwe ukuba balandele imithetho yelizwe leZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngo-Gips Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.